Ekhuluma ngesikhathi kusethulwa kusemthethweni isivumelwano seqembu le-Highlanders lenkampani yeBoniki, isiphathamandla salenkampani uBlessings Marangwanda ukhuthaze abalandeli beqembu leBoso ukuba bathenge amakha ukuze bancede iqembu labo.
Namuhla siyatshela ama-supporters eBoso ukuthi eziBoniki sesibile nama-products lawo ukuthi ancedise i-Highlanders. Bangathenga ama-products lawo 20% of whatever they have spent. Iyabihamba ku-Highlanders.
Awusikho wakuqala ukuba iqembu le-Highlanders libambisane lezinye inhlanganiso njengendlela yokuqokelela imali njengoba livele lisebenzisana lamankampani agoqela iNyaradzo, i-Arnel kanye le-Sanctuary Insurance. Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi bazaqhubekela phambili bebambana lezinye inhlanganiso ukuze baqede udubo lwemali ababhekane lalo.
Ngizathanda ukuthi ngikhulume isitsho esijayelekileyo emandebeleni ukuthi umfula ugcwaliswa yizifudlana. So thina njengeqembu le-Highlanders Football Club sibona lokhu esikwenza namuhla lapha kuzaphathisa kakhulu iqembu ngoba i-20% yemali ezathengiswa ngayo idonezi izabuya kwa-Highlanders Football Club.
Inkampani yeBoniki yenza amakha anukelelayo afafazwa ngumuntu emzimbeni, amakha okugeza kanye lawo okugcoba, njalo impahla yabo izakube yilophawu lweqembu le-Highlanders. Lesi sivumelwano ngesomnyaka owodwa. Iqembu le-Highlanders lilahlekelwe lusekelo lwemali ebelilithola livela kwinkampani ye-Net One nyakenye, njalo lokhu kulitshiyele sesimeni esingamanga kuhle njengoba selingasanelisi ukubhadala abadlali iholo labo. Emavikini ayedlileyo lize lakhupha umbiko licela ukuba labo abayenelisayo balisize ngemali ngoba lona lingela indlela yokuqokelela imali kulezi nsuku. Leli qembu livame ukuthola imali ngokubhadalisa izibukeli nxa zingena enkundleni, kodwa lokhu akweneliseki kulezi nsuku njengoba umdlalo wenguqu ungavunyelwa ukudlalwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lalapho-ke wadlalwa khona bekungavunyelwa izibukeli enkundleni. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanjini.